Sokuqhamuke ukuphikisana phakathi kwebandla lezanu PF lamabandla aphikisayo phezu kodaba lokuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeka esephula amalungelo oluntu elizweni. Uhulumende welemelika kanye lenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo e-Amnesty International vethule imbiko besithi uhulumende weZimbabwe wephule amalungelo oluntu ngendlela esabekayo nyakenye njalo ehlukuluza amalunga ebandla eliphikisayo le-SCCC ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Basole njalo ukubulawa kwelunga le-SCCC uMnumzana Dafumane Masaya owagongodwa ngabantu abacashangelwa ukuthi ngabacuphi kumbe abasekeli bebandla lezanu PF. Akekho osebotshiwe phezu kwalesi sehlakalo. Ukuhlaziya lolu daba ntungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga lezanu PF uMnumzana Malaki Nkomo endawonye lo senator we-SCCC eMatabeleland South uMnumzana Solani Njenyama Moyo onguye osungula lingxoxo.
Kufana lakhona ke sakubona kusimithi abantu akuhlonitshwa amalungelo abo. Sibuye ku-election abantu bevotele laba abafuna ukubana babe yibo abakhokheli kodwa uhulumende kube lokuhlukuluzeka kwabantu ama-MPs ama-councillors ayevotelwe ngabantu wafika nje umuntu wabakhipha simangaze ukuthi ikhothi yeZimbabwe ivumelana nomuntu ohlukumeza ilungelo labantu. Abantu bahlukumezeke kakhulu kuleli lizwe lethu ilizwe labo.
Babunkomo, nansi indaba yamuzwe yakhuluma lapho babumoyo. Uthi yena muvi uhulumende wenu njengezanu PF okokuthi iselisifananela lo hulumende kaSmith owayekhona ngesikhathi seRhodesia.
Ngikuphi esingakuqamba ukuthi lapha kwethuliwe lapha kwethuliwe lapha kwethuliwe kungakhangelanga ukuthi maybe yizinto ezikhulwa opposition okuyabe kuyipolitics. Ngaba abantu bayatho ukuthi lapha nalapha 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 njengoba ngikhulumile futhi layizo.
Inyakenye sibone kubotshwa abenhlanganiso ezizimeleyo abangamachumi amane besetheswa umlando wokuzama ukwethula impumela yokhetho ngaphandle komthetho. Okulicala abalilandulayo sibonile abanye begongodwa abafana labo mfundisi uMasaya njalo abantu abambulalayo uMasaya ngesikhathi sokhetho lanamuhla lokhu bengakabotshwa ngeminye imizekeliso ephiwa yi-America le-Amnesty International.
Njengoba ngisitsho mina izinto eziyalezi kuyafanele ukuthi abantu bame laphana kube lobufakazi kwatsho kona ukuthi nangingenakwenza lokhu lalokhu 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 singakenzi igeso ngoba at the end of the day abantu abaqondane lokubopha abantu umuntu oqondane lokuthonisisa kwabantu kunengadi zikahulumende eziqondane lakho khona.
Nansi indaba babumoyo uyakhuluma uNkomo lapha.
Kwesinye isikhathi nxa umuntu ekhuluma izinto ezingasizo ngokwenzakalayo naye kahlela lungelo enjalo elibandla lezanu PF uhulumende onguye obusayo ngoba usekhuluma izinto zokuthi ngingakhuluma iqiniso ngizaba sengikhuluma into engamelanga ngiyikhulume yikho kuthiwa khona amalungelo asequnyiwe. Amapolisa azimelanga abantu bayahlukunyezwa ngikhuluma nje uNkomo eyisiza abebandla eliphikisayo batshaywa besemhlanganweni bayezigedlela kwabaziwa ukuthi batshaywe ngobani labo bantu akaze botshwa umhlaba wonke uyakwazi ukuthi lapha ekhaya abantu amalungelo abayephula. Ubaba uNkomo ngiyakwazi enhliziyweni yakhe umthetho ukuthi akwazi ukuthi kukhona kodwa yesabo balekhulume iqiniso.
Baba uNkomo kuthi iqiniso uyalazi kodwa uyaqhaqhazele esabe ukukhuluma.
Umuntu ongazifi azele kwezanu PF ngiyozakhuluma konke lokokhulunywa ngubabumoyo ngoba yena elethemba lokuthembisa abantu into eyizeleze ngokungcolisa ibandla ukuthi leli bandla hhayi lili linje 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 angikhuluma umoyo vele nganyesabeni ngikhuluma vele ngikhululeke kakhulu ngingela kumbe ukuthi kulo muntu ezinesabayo kumbe engikuhlelayo izanu PF ngoba lami yingxenye yalelo bambo lezanu PF esikukhulumayo thina sakathi lingelo lo muntu uyahlonishwa umuntu wonke eZimbabwe ulelungelo lokuthi ayenze into ayifunayo.
Ngiqhubeke lawe khonapho baba uNkomo. Bakhona abathe selehlulekile ukubusa kuhle baba uNkomo bathi hayi umnotho ulitshaye walibhuqa phansi seliphelelwe ngamasu ngokunjalo kumele likhulumisane loChamisa la bamabandla aphikisayo abanye libona ukuthi ilizwe lakhiwa njani kuyiwa phambili. Ungathini ngalokho?
Ungakhala upresident isikhathi esiningi kukhona ake kuvula okuphendula izivulo lezi ekhona. Ungakhangela phezulu bakhe ubonile amazwe abuyile ngathengiselayo izinto akithi khonapha elakithi bakhona ubusinessman abathengisela abakwenzayo bona njengabantu bethengisa abakwenzileyo. So thina umnotho ukuthi sesingasisemisayasidini kumbe i-opposition akiyidini.
Babumoyo akuyiphethe ngamafitshane kulesi dingo yini sokukhulumisana njengamabandla ezombusazwe lapha?
Isidingo sikhona ukuthi kukhulunyiswane ngoba isiliso lihle sonke singabantwana bezimbabwe sonke sahamba empini siyalela inkululeko ukuthi ilizwe lakithi sidle umnotho wayo ngoku umnotho lo okhona wethu sonke kambe sahlupheka kangaka umnotho khona sehlothi sihlale phansi sikhulumisane.
Awukwazi ukuthi babumoyo akutsho ukuthi kufane ukhulumisane sihambe siyenyeka yini. Savula thina iminyango yonke ukuthi abafuna abaphikisayo siyanihlaleni phansi sakheni bathi bona bayala.
Ubomi ukhuluma ngama-election adlulayo mina ngikhuluma kathesi. Awukabi lo muntu othe buyasihlale phansi njalo kambe ngingathi ngilenkomo eziyi-100 yebiza umuntu ongelankomo ngithi buyasibopha isifane sihlanganise uhlanganisa nani. Umuntu omele obize nguye uNelson Chamisa ngoba nguye owangena ku-electioni nguye abantu bezimbabwe abamvotelayo ukuthi aluba kuthiwa bahlala bonke phansi njanokuthi yethatha umuntu izini ongela lo muntu oyedwa uthi buyasihlale phansi kubizwa kuthiwa yini khono.
Sasebebandla elichamisa
ngalikhona ibandla elichamisa ngoechamisa lobakalabandla ngisele ukuthi izimbabwe alebizwe
ithi ibandla kuyachamisa kuthiwa iziphi
uchamisa ibandla lakawulazi ngikhuluma nje ngikhulumela yena echamisa ngokwakhe ukuthi nguye upresident wami
nganabandla siyamdinga ngathi ngingafuna ukukhuluma laye.
Lo-ke ngumnumzana Malaki Nkomo oyibandla leZANU-P F ubexoxa endawonye lo senator we-CCC esigabeni seMathopeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo kungqoqo elawulwe nguNtungameli Nkomo we-Studio 7.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.